Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 9 Nkwenkwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MDCT lithi lisahluzisisa isinqumo somthethandaba we-Constitutional Court olahle isicelo sokumiswa kokhetho kusalungisiswa udaba lwe-delimitation.
Akukho okutheni esingakwenza ngoba udaba lwethu lulahlwe yi-Constitutional Court okuyiyo inkundla ephezulu kwazo zonke.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uphenduke elizweni izolo elengise izandla evela emkhosini wokugcotshwa kwenkosi uCharles wakweleBhilithani.
Sibonile osomabhizinisi beEngland abanye abavele belamankampani akhona lapha kwelakithi eZimbabwe, labanye abafuna ukubuya uzovula amankampani abo la. Sabona behlangana lolowaye ngumongameli weBritain ubaba uTony Blair.
Ibandla le-MRP lisebenzelana lele African People First elakwele South Africa asevumelane lohulumende walelo lizwe ukuthi amadabuka esigabeni seMandebeleni baphathwe ngesineke kwele South Africa.
Siyananzelela ukuthi isizwe sakomthakazi sihlukumezekile ekhaya eZimbabwe, bese nakhona lapha ke eSouth Africa siyahlukumezeka, bese kungathi ngabantu abangenalo ikhaya.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lamhlanje siqala uhlelo lwethu ngodaba oluphathelane lezokhetho.
Asambeni madoda siyovota.
Ivandla le-MDCT lithi lisahluzisisa isinqumo somthethwandaba we-Constitutional Court olahle isicelo sokumiswa kokhetho kusalungisiswa udaba lwe-delimitation ukuze libone ukuthi lingathatha nyathelo bani. Umkhokheli webandla le-MDCT Mnumzana Douglas Monzora utshele intatheli zindaba izolo eHarare ngemva kokwethulwa kwesinqumo lesi ukuthi bayasisola kakhulu ngoba silozombusazwe wasengezelela esithi abasuze bakhawule imizamo yokuthi ukhetho lwenziwe ngokusemthethweni njalo okumgceke kungela kugqilibezela. Sixoxele sikhulumeli saleli bandla uMnumzana Witness Dube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Akukho okutheni esingakwenza ngoba udaba lwethu lulahlwe yi-Constitutional Court okuyiyo inkundla ephezulu kwazo zonke. So okumele abantu bakwazi njalo bakubona ukuthi besiqondile ukuthi udaba lwethu alulahlwanga ngoba kuthiwa into esikhuluma ngazo ziseceleni kwe-Constitution. Balahle nje ngalokho esikuthi ngama-technicalities, okutsho ukuthi belahla ngezizathu thizeni ezingelani lelo daba kade silulethe emthethandaba, kodwa ezimayelana lokuthi izindaba zomthetho zihanjiswa njani. Njengokuthi bathi bona into kade sizikhuluma ababona ukuthi bona njengomthethwandaba ophezulu kule nto abangazikhangelisisa bazihlolisise ezingenza ukuthi bafise ukuthi bangenele ekuwephulweni kwesisekelo sombuso welizwe. Kukathi thina siyabatshela ukuthi besibatshela ukuthi akubelanga balinde umthetho uze wephulwe, kumele bavele bakuvikele lokho. Noma upresident bengakayenza ukhetho noma ukhetho belungakayenzakali, bekumele nje bavele bakuvikele ukwephulwa kwamalungelo abantu ngaleyo ndlela.
Manje ngokubona kwenu, nxa kuyukuthi ukhetho luzaqhubeka luyenzwe phansi kwe-report yona le i-delimitation kade lifuna ukuthi yesulwe, libona ngani kuzahamba njani? Kulakho yini kuba labanye abazahamba emthethwandaba bekhonona ngempumela ngokubona kwakho?
akula tesizayenza ukhetho siyaya kilo bese vele silungiselela ama candidates bese siqeda la teacher ngamabandla wonke ikuyiwe khona ekhetho. Kodwa siya kubona nje ukuthi zinkobe zilenhlabathi ezingasoze zidleke kuya abantu belokhu besukuma bevuleka inengi livulekile amehlo namhlanje ngento yenziwe iMDC ukunanzelela ukuthi indaba nxa livelelile lisolo livelele lisukumise noma ukhetho lungakabi khona bazasukumisa abanye singakayi ekhethweni bazasukumisa abanye kuphela ukhetho. Kuyahlala nje udaba lokhetho lweZimbabwe luludaba olwehlukanisa abantu kukathi bekungaba lula konke lokho ngabe iConstitutional Court ivele yakuqeda ngokuthi kulandelwe umthetho ngendlela akade kumele ulandelwe ngayo.
Lo ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla leMDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele
inkomo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike elizweni izolo ivela kwele Bhilitane emkhosini wokugcotshwa kwenkosi yalelo lizwe uKing Charles III. Ekusukeni kwakhe abalandeli bebandla leZANU PF bathi bona uMnangagwa uzathatha leli xesha ukukhulumisana lenkokheli yakwamanye amazwe ukuze ilizwe leZimbabwe lamukelwe njalo ngamazwe womhlaba. Kodwa uMnangagwa ubonakale ehlaliswe emsamo wendlu lapho kade kuhlezi abantu makhaza. Wenelise nje ukukhuluma lo wake waba inhloko kahulumende weleBhilitane uMnumzana Tony Blair lonobhala jikelele womanyano weCommonwealth unkosikazi Patricia Scotland. Yena omkhumbuze ukuthi kumele alungisise ezamalungelo kaZulu andivana amukeleke kulinhlanganiso. Sixoxele siphathamandla sebandla leZANU PF uMnumzana Joseph Chuma ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umongameli wethu ubaba uMnangagwa usuke lapha esiya eBritain ngemva kokunxuswa inkosi uKing Charles III ekugcotsheni kwakhe ubukhosi bakhe. Uhambo lwakhe lusuka lapha ejonge ukuyaba ngomunye walabo ababe bekhona bewitnessa ukugcotshwa kukankosi uCharles III. Akulokunye kodwa ekhona ngale sibonile osomabhizinisi beEngland abanye abavele belamankampani akhona lapha kwelakithi eZimbabwe labanye abafuna ubuya uzovula amankampani abo la sabona ehlangana lolowa ngumongameli weBritain ubaba uTony Blair, sabona ehlangana lomama uBaroness uScotland onguye umabhalani jikelele oweCommonwealth. Konke lokwana ngesilungu babiza bethi ngama-side show ento abevele elandile ekuyabona ukugcotshwa kukankosi uCharles III. Yikho phela kodwa kunye lokhu lakho kuhambe ngendlela eyiyo ephambili njalo evele eyiyo esidingisayo. Njalo okunye okuqakatheke kakhulu ukuthi kumele sibe kwazi ukuthi kona ngemva kwe-land reform ngo-2000 kuzofike namhlanje, so yiminyaka engamashumi amabili lantathu, which is 23, besingela budlelwane bona lobo ukuthi kona iBritain ingasinxusa entweni zabo, ngoba phela ukugcotshwa kwenkosi ngale kibo yinto eqakatheke kakhulu ngesiko labo. So khonokho nje ukuthi kona usiwe kutshengisa kubantu hayi sowuncibilikile sowukhulumeka, ngoba iZimbabwe yona ehle yadeclare yathi kona sifuna ukuthi kona singabi ngumuntu ozodlala lomunye umuntu lapha elokuzeni emhlabeni, kodwa sifuna ukubana sizwalane labantu bonke.
Kodwa ngokubona kwakho kuqakatheke okunganani ukuthi ilizwe leZimbabwe lingene kunhlanganiso ezinjengabo Commonwealth, njengoba sisazi ukuthi eleZimbabwe lisayirodi laligxotshwe kunhlanganiso ezifana lazo nezo zalafakelwa lama-sanctions kodwa laphumelela lilo mnotho oqinileyo. Ungathini wena ngalokhu?
Akula into embi ngokuthi iZimbabwe ijoyine inhlanganiso zalezi enyabo Commonwealth, njengoba ngingatsho maphambilini iZimbabwe ihamba ile nkulumo yokuthi kona we want to be friends to all and enemy to none, ukuthi nasifuna ukuthi ona sidlelane nomuntu wonke singalwi ngitsho la yedwa. So khonokho yikho kwezulu na kube mqoka ke kubana sibe khona ehlanganisweni zalezi njabo Commonwealth siphila sonke labanye abantu ndawoni siyakwazi ukubana even singakhangela indaba ye Rhodesia befakela ama sanction kodwa phela babe yikhiphe nkini kwakungabantu bani babe ngeke bababulala ngoba siyakwazi indlela amakhiwa athandana ngayo labantu babo ungakhangela even nxa ukufuna ukuba lobudlongudlongo baphanga nje bathatha abantu babo bebanakekele ngoba bona kibo uswela komuntu wani kuphela wabo yikulahlekelwa kakhulu so asonto emangalisayo yikubona even ama sanctions ababewafakelelana kwakulezi ndlela ababekwanisa ukubona bawabhaste ngawo jansi yakubona lathi sinje sibe khonapha noma besikuma sciences labo abe-Britain labo-America sibe siloko sisila ngenxa yokuthi amanye amazwe njengabo-China bebelokhu besincedisa nangabe emaceleni nabo-Russia yikho okuthunyayelwa i-Second Republic ikhokhelwa ngubaba uMnangagwa.
Alo ke ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Ibandla leMRP lisebenzelana lele African People First elakwele South Africa selivumelane lohulumende walelo lizwe ukuthi abadabuka esigabeni seMandebeleni baphathwe ngesineke kwele South Africa. Ibandla leli lithi ibandla leAfrican People First libe lomhlangano izolo lomphathi ntambo ezenzakala elizweni leSouth Africa umnumzana Aaron Motsoaledi bavumelana ukuba abantu besigaba seMandebeleni abanamapermit asephela kumbe asezaphela umsebenzi kuzamele bayowavuselela kundawo zamakiosk aselungiselelwe ukwenza lomsebenzi. Unobhala jikelele webandla leAfrican People First unkosikazi Julie Pillay Mbutuma uthi uMotsoaledi uveze ukuba abantu bakomthwakazi kuzamele bagcine amareceipts okuvuselela amapermits azasetshenziswa ukuthi bengazabotshwa bengahlangana lamapholisa. Uphile uthi njalo sokuvunyelwana ukuthi abantwana abalabazali abadabuka esigabeni sikamthwakazi abazalelwa kwele South Africa abasebele minyaka elithumi lasithoba minwe mbili 18 kusiya phezulu balelungelo lokuyabhalisa ukuba izizalwane zakwele South Africa ama-citizens. Abadabuka esigabeni sikamthwakazi abafuna uncedo bakhuthazwa ukuthi baxhumane loPhile kunombolo zeSouth Africa ezithi 0742224161. Lezi nombolo lizazithola enkundleni yokuxhumana iFacebook kukhasi lethu leVOA Ndebele. Sixoxele isikhulumeli sebandla leMRP umnumzana Velile Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Siyananzelela ukuthi isizwe sakomthwakazi sihlukumezekile ekhaya eZimbabwe bese nakhona lapha ke eSouth Africa siyahlukumezeka bese kungathi ngabantu abangenalo ikhaya. Kungakho ke phakathi kwehlelo lwethu leInternational Lobbying ukuthi sizwakalise ngodaba lwakomthwakazi siye sahlangana lebandla leAPF eliyilona ke manje esisebenzisana lalo ikakhulu sikhangeleke ngendaba yokuthi usizwe abantu bakomthwakazi abalapha eSouth Africa ikakhulu kukhangelwe udaba olokuhlala kwabo lapha oluhlanganisela amaphepha namapermit okuwona ke abangabagunyaza ukuthi bahlale lapha. Njalo ke siqopheke sikhangeleke ukuthi ke kungabi nokuhlukunyezwa kwabo ikakhulu sikhangeleke lezinye inhlanganiso ezingabe ke zivikela ke ubuzwe kumbe isizwe seSouth Africa kodwa ke indaba yakomthwakazi sizama ukuthi siyilethe ku South African community ukuthi ke ibe yispecial case na mala ngabe kukhona ke okukhangelwayo kodwa ke udaba lokomthwakazi balukhangele ngendlela eshiyeneyo.
Manje khonoko elifuna ukuthi likwenze into esiqalisile na kumbe khona kuyaqala ukukhulunywa phansi ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi selikusibanga sile.
Yebo kuluhlelo oseluqalile lolo ke uhlelo lolu lwaqala ngokuthi ke kuye kwaba nokukhulumisana iphakathi kwebandla le-APF lapho ibandla le-MRP elahamba layafika ke eThekwini lapho kunama-ofisi ye-APF saba nokuhlala phansi sathatha mhlawumbe 8 hours sixoxisana ngendaba langodaba lwakomthwakazi nokuhlukumezeka kwabantu bakomthwakazi kwaseye sasuka ke lapho ke ngokwehlukana ke saqala ukuhlela ke umhlaka 1 May lapho esiye samhlela ke sekunama-stakeholders amaningi ashiyeneyo saluhlela ke lolu hlelo lwaphumelela kweza abantu abaningi bakomthwakazi ababuya bazohlanganyela kulolu suku kwaba ke nomthandazo owaba khona ke owaphethwe ngubishop Comfort and then ke kwaba nezikhulumeli ama-stakeholders ashiyeneyo kakhulu kwezepolitiki nobukhosi nabo bakhuluma ke obakomthwakazi kuza kuba na neminye imihlangano ezaqhubeka isenzeka mhlaka 7 lapho ke SES ahlala lebandla le-APF saxoxisana futhi kabanzi ngenhlupho nangalokhu okukhangelelwe ukuthi ke ma ebandla le-APF lisiyaxoxisana labo zakwabo lapha ke South Africa ke iminyango eshiyeneyo ikakhulu ke ezepolitiki ukuthi bahambe bephethe udaba oluthini so baye baya namhlanje ke mhlaka 8 ukuthi ke baye xoxa ngalolu daba bayile ke eminyango weze-Home Affairs bayahlala ke phansi ke nomhlonipheki ophethe i-Home Affairs u-Aaron Mtswaledi kwaba nokuxoxisana ngalolu daba bephothula ngodaba lwakomthwakazi
zikhona yini ezinye inhlelo ezifanayo lamanye amabandla kumbe inhlanganiso elifuna ukuthi lenze inhlelo ezifanayo
njenge-political party Mthwakazi Republic Party masikhangeleke ukukhulumisana nezizwe zonke esithi international lobbying sikhangelele ukuthi ke sifinyelele ke bonke kumbe zonke inhlanga kumbe ama-organizations angabe ekhona afisa ukuthi alalele ezwe udaba lwethu njenge-APF
Alo ke ngumnumzana Velile Moyo isikhulumeli sebandla le-MRP ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi inhlanganiso ethiwa Home Seekers for ED isikhuthaze uhulumende ukuthi abele uzulu wemadolobheni umhlabathi wokwakha izindlu. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi uzulu kasabanjwa ngumthetho ukugqoka ama-mask kodwa umuntu ulelungelo lokuzikhethela ukuthi uyafuna ukugqoka kumbe hatshi. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 njani basakazi labalaleli hayi siyabonga izindaba hayi ngimzwile uMagalela Mafasband iphawulethi yabantu besindebeni ngabehlisa umoya bebambane kukhifizane ya yena umbono omuhle mpela kodwa ithi kuyahlupha ngoba laba abantu uMagalela Mafasband baseharare le bona vele bazitshela ukuthi bona yibo abaphathayo anjabona into yahle yamosha abaphambana nge-unit kuti vele bona yibo abakhokhelayo yonke inhlanganiso nje ibe bawukhokhelayo abangapha emhlubeni wesindebeleni kufahlala bengamasekeli unje lawo Magalela Mafu uyakwazi ukuthi vele awusoze ube yisikhulumeli se-TPC uzadlala uyisekeli akuzuye kufa ye kumbe kuze uyishiye leyo TPC ujoyine elinye ibandla uzamele uyisekela ungaze yingene kamonzoro ungaze yingene kabani ezinto yingikhokhela umuntu waseharare uzahlala kuphela uyisekela so kati ungaphi emathembe endabona abantu abakhokhelayo yini antiso siyazi ukuthi umbuso uyatshintshwana sesikwende ngoba America betshintshana abantu ungena obhaba abantu abamnyama sesibone South Africa batshintshana imibuso kati ngale ke eZimbabwe kokuthi akudinde umhlobo wane wophathayo lo muntu umhlobo wophathi yini yikho sokukhoza ukuthi abantu bengazwani i-MRP ithi hayi ngcono nathi sizimele sona siziphathe ngabo nabo beziphathe ngabo njengoba bethanda ukuphatha siyabonga
zanibonani bantu bakithile njani ngezindawo hayi siyakubona lokho okuzisa ubuhlungu okwenzakale elizweni lakithi hayi mina ngihlezi ngiyala ngithi izanu PF ngeke litshintshe ilizwe lakithi laba abaselfish too much inhliziyo zabo zingi kakhulu abantu labo sobantu abangalungisi izwi libya ngoba into yonke bafuna ibonele kibo into yonke phela azilihlazo uma ungakusizwa ukuthi umntaka mgabo lamaplaza ngu21 uthi yabheka imizwa ukuthi linjani hayi kuzisa ubuhlungu lokho ubuso izibuzo ukuthi abantwana bakamnanga ngobo nabalengakhi amaplaza 21 ah lokho kuyazi ukunyoka yamanga kanje inotho ukuthi uthi banotho kungakanani ah kodwa bayiqedeli izwi lezimba ah balibulele impela baliqeda dududu liphendile izwi lamaphoyisa lamasotsha athunywayo ukuthi ayebulala abantu ahlukumeza abantu balani bona bahamba becela amadli gabala mota bahamba ngenyawo bahamba ngamabhayisikili ubathini bona uma besizwa ukuthiwa umuntu ongakaze alwimpi ongawazi ukuthi umbhobho uphathwa kanjani lamapulasi angu-21 bona behamba becela ama-lift isuku zonke phezu kokuthunywa ukuthi wabayebulala abantu phezu kokuthunywa ukuthi wabayebopha abantu amaphoyisa lamasotsha la angithi uyabona ukuthi vele amaphoyisa lamasotsha azahluphekeza yekufa beprotekta abantu abatshontsha imali begcwalisa ezindlini zabo omnangagwa labo
ngitshona njani istudio ngitshona njani istudio ngicela phela nike libale lami i-audio yihamba yithi hambe suku zonke ndidlala lokhu engifaka nje ngifuna ukuthi ngigcizelele mayelana ngendaba kamnangagwa yokuthi yena usevela eBritain sevela kuyaphi sevela kuyaphi benza ama-megadeals kunini ama-megadeals ayakhulunywa ngawo kusukisela ngena 2017 wagijima ilizwe amazwe wonke akula nto abuyelayo namhla 2023 akula nto abuyelayo yikuzivakatshela nje kuphela
salibonani njalo bantu bakithi kini lonke mahlaba kini lonke mahovedi nanzi izindaba ke lokho elikhuluma ngawo amapulazi akhiwayo alenzeni kalilawo konzakini ke mahovete lokhu likhala lithi ye bantu bakithi asilwelanga ukuthi omunye kulotho omunye sifuna sonke siphakameni silungiseni izwe lethu njengokuba sayesilile sayesithi kulokuzeni amalokuzeni labo obhushwa kanti nisithi obhushwa bana besebenza labo bebuye bezosithathela bebe ngobhushwa sithi bethathe yonke into zibe ngezabo so hhayi ake lizame iplani siyalibonga
studio seven linjani siyaphila ngasonke siyathokoza inyuzelisimayo zinhle kachela abantu babambane ingaxatshani ama-opposition njengaloku bechasisa inkokheli laphana ulo kawusebenzi lokho kufanele ukuthi sibambane sibe ngabantu abakhuluma zilinye ngoba singama-opposition siyenze into siqinile ukunqobe singayenze ngathi yizana lefuna ukulwa sende ubulala abantu yenza yonke leni kodwa-ke ivoti ivele nginto efanele ibe khona ngoba izana yena ifuna one party state yiyo efunayo ukuthi nganje kungavotwa kube one party state yena leyo esiyenziwa ngosmith babethi bakhupha yena kodwa-ke bona bafuna yona hhayi asibambaneni sekuyiwa khona emakunyabona
linjani ku-studio 7 hhayi siyajabula ukuzwa indaba ezimnandi mihla ngemihla ngithi qhubekelani phambili lingakhathali ukusinikeza zona izindaba mina bengithanda ukugcizelela baka-studio 7 ukuthi kukhona imibono emihle kakhulu ebantwini khona lapha but kwesinye isikhathi uthola ukuthi aliyidlali emoyeni imani ngokudlala imibono yabantu ababingelelanayo mani yabo kumbe livule indawo yabantu ababingelelanayo uthola ukuthi umuntu uzokhuluma nje ebingelela mbingelela uzibani wami kanjani njani lolu hlelo ngolezindaba zibizwe imibono yabantu manje kuyavotwa sifuna ukuzwa imibono yabantu kanjalo nje okhuluma ngomshoza ngokuhlala nase-South Africa ngiyabonga
yebo makhuluma silapha igama lami khona Gomo uma ngasekhaya lupani labantu bona ku-41 ye siyazizwa izindaba zimnandi zivela kubo-7 lola ikhulume lakhe ilizwi funa livakale phakathi kwamphakathi ye ya kulala undoda lo ovuka ekuseni lapha ikhuluma othanda ukwenza igugu yakhe lo hayi ukhuluma iqiniso lihle uthona sisithi mashona siwabantu umbuso ubandezela izanu akheni zanu asipheni izanu bantwana bekhaya bantwana abahle asipheni izanu izanu yefu njalo ngeke ikhokhele abantwana belizwe kungela mali ethengayo abantu bephila kuboleka imali ayiboleka behamba bekuba kathi upresident lo ngifuna ukubuza kahle kathi yena inhliziyo yakhe injani kahle abantu abahlupheka kangaka abanye bona baswela yona i-2 rand abanye bona baswela yona i-3 rand ukuthi nje hayi yazi ukwehluleka kwabantu bezanu buyehluleka phumani embusweni siyalicela get out liyehluleka akulamzamela ukuzama yi-1 alilasihawu futhi labantu sekuthi ngaphakama le audio izwakale ngiyabo kum 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 shalale zimbi indaba madoda lapha
empilweni uhlupho esinalo ukuthi sonke singabantu esizitshela ukuthi thina abanye abantu bayenzwa uNkulunkulu webona abanye abantu bayenzwa uNkulunkulu sonke singabantu bakaKristu then kulokuthi kulento eyenzakalayo egcina isiyafaka ukuthi abantu bengazweli bengadlelani begcina bengazwani ngoba ma ukhangela omunye umuntu umkhangela njengenyamazana kuba nzima. What I'm talking about, I'm talking about respect to each and every individual, a creature of God, a creature kaNkulunkulu nje umuntu wonke kaNkulunkulu uhlonipha ubuntu la ukuzihloniphe ngoba nyezwa nje labantu uzokuthi ubani kodwa mayethethisa umuntu umthethisa ngefoni akamkhangelanga wangamthi ungayi kuye emtshela direct kunokumtshela indirect. So mina into engizamayo lapha ngithi bantu bakithi ake sihloniphe umhlaba ugcine ube ngumuntu ozathi noma uzihambele ohambe ungalavalo ohambe ungesabi. Ukuthukana is not politics, that is a radical thing futhi engasoze kuncedise ngalutho. Wena uzifakele i-stress mahara ma ufanele ufuna ukukhuluma ukuthi abantu belizwisise. Don't talk about tribe lokho kwadalwa nguNkulunkulu ukuthi abanye abantu omunye umuntu ekhulume lolu limi wona ongalikhulumiyo omunye la ekhuluma ulimi lolu ongalikhulumiyo kodwa zonke izidalwa zikabani zikaNkulunkulu. Lapha ngizama ukuthi lani bantwana abancane ma likhuluma ngepolitiki lingakhulume uzoze ukungena le nhlamba. Inhlamba vele yake ayakhani ngoba ayiyakhi luthi inhlamba inhlamba yakho inzondo izondo ma isikhona liyagcina lingasezwananga. Umusa wenkosi uJesu ahlale kini udumo nofefe lobudlelwano omunye uhlale kuze phakathi.
Lawo ke bekungamazi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Izikolo zivuliwe okwehlandla lesibili izolo imbadalo yemfundo sokuyindaba ebhudwini njengeminyaka yonke ngemva kokukhuphuka kwayo yonke into njalo lezikolo sezikhethe ukuphawula imbadalo ngemali yakwelemelika ikanti abazali besemukela iholo ngedola leZimbabwe. Ubathabile Masuku usiphalo ludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
UMnumzana Sibongu Musa Dube olomntwana ofunda ehlala esikolo kumbe iboda uthi izikolo bezifuna kuhlawulwe abantwana bengakangeni emabhasini abathwalayo.
Izikolo kazicacisanga whether kuzaba lama visiting fee loba kazi ukuba khona bazasazisa in due course but ama fees abefunakala sebidi ngokugcweleyo the US dollar component lale ibhatalwa nge-local currency.
UNkosikazi Judith Ndlovu uthi akula mali yokufundisa abantwana.
Anti challenge engibelayo ukuthi ama companies baphuzile to pay us now izikolo sezivula so kumele siyenze ama errands wonke ama lines e bank network izikolo vela zivuma ukuthi umntana angene engabhadalanga fees ngapha emsebenzini yakufuneka ngapha ukumele uyenze wonke ama duties okumele owayenzelwe umntana kwanise ukuhamba esikolo lento zonke ezikwanileyo ngapha inflation ichayile imali yangikhona ukuthi kwane konke vela ikwane.
Omunye njalo umzali uMnumzana Nkosana Marimo uthi kukhanya engani abantwana bakhululekile kancane lonyaka uma kukhangelwa ubhubhane lwe-COVID-19.
Kuyathabisa kakhulu ukuthi amalanga abazawafunda aseyanele sengamalanga apheleleyo angamahlanu okutsho ukuthi sebezathola imfundo eyaneleyo hatshi lokho besokusenzakala ukuthi bebethola imfundo esilelayo. Njalo silethemba ukuthi ababalisi labo bonke abogatsha lwezemfundo bazakuzinikela ukwenzela ukuthi isizwe sethu siphumelele labantu bethu baphumelele.
UNkosikazi Nomvula Mpofu olabantwana abafunda kobulawayo uthi konke kukhanye kuqhutshwa kahle lonyaka.
Hayi kwabisithemu izikolo zivulwa hayi zivulwe kuhle sibila zange sibe lodubo endele esikolweni hayi labantwana zange babe lodubo. Ekhona nje kuphela ukuthi kulaba abazali esidle singakabhadali ischool fees besikhunjuza ukuthi please bhadalani in ischool fees hayi bazingele kuhle sibila abantwana esikolweni kulithemu akufanani ndakwezinye indawo abathi baziqotshe ngelanga lakuqala kuthe biyelana abangabhadalanga kodwa athesayi bazingenele sibili kuthi.
Unobhala ogatsha lwezemfundo uNkosikazi Dumisang Thabela ngenyanga ephelileyo wakhupha umbiko okhuthaza izikolo ikakhulu lezi ezilabafundi abahlala esikolo ukuba ziqhubeke zinanzelela indlela ezifakiweyo ezokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 kanye lomkhuhlane wohudo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngisithi asidibaneni kusasa ngasikhathi sinye kumbe abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lingaya ku www.voandebele.com. Olivalelisayo igama nguChris Gande esithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Silazo ezinye njalo ntambama namhlanje ngo 7:30.